Lokhu kuveza izingcitshi zomanyano weSadak namuhla ezithi isikhudumeze eUnino ebesibangela indlala sesedlule zisithi kuza kuba lesikhudumezi selamina sona esenza umkhathi ube ngcono. Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare, uNkosikazi Rebecca Manzoo okugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services of Zimbabwe uthe kuza kuba lezulu elingcono emhlubuleni wamazwe aweSadak.
Lapho siyafona ungconywana but sizabe sikwanisa ukulitshela okugcweleyo ngamalanga amalutshwane alandelayo.
UNkosikazi Manzoo uqhubeke sithi akucaci ukuba izulu liza kuna njani isigaba ngesigaba kwele Zimbabwe, kodwa impumela iveza ukuba umnyaka ka-2024-2025 uza kuba ngcono.
Sikhuluma ngeSadak, asikhulumi ngeZimbabwe. OkweZimbabwe nxa selifuna ukuthi silitshele ukuthi mat south, mat north, imashinko injani, kuyamela abantu abemethi bahlale futhi phansi bakhangelisise ukuthi kuyabe kunjani.
Ingcitshi kwezomkhathi emhlubuleni weSadak ziphinde zakhuthaza abalimi ukuba baqalise ukulungiselela ukulima ukuze bezame ukuthola isivuno esithe xhaxha lonyaka kulo mnyaka osanda kwedlula. Abalimi abakhulumele Studio 7 bajabule kakhulu besithi bakhangelele ukuba kube lezulu eliningi kulanyakenye ukuze batholele izifuyo zabo okokudla. Omunye wabalimi umnumzana Melusi Dlamini uthi udaba lolu luyamthabisa kakhulu.
Zindaba ezinhle kakhulu lezo ukuthi izulu lizaba khona. Njengabalimi sijabulile ukuthi asisakwanisa ukuthi sibe silokhu sithenga ifidi yenkomo, ukudla kwenkomo landlane ebekusibulala lokhu. Sizathaba ukuthi sibile utshani buzaba khona, njalo sizakwanisa ukuthi siyelime emasimini.
Kodwa omunye umlimi umnumzana Thembani Siwela uthi ulethemba lokuthi lokho okuthiwa zingcitshi kakusoze kusebenze kwamanye amazwe kuphela.
Silethemba lokuthi lapho kuzaqala khona izulu liza kuthola kuphilile. Kuyajabulisa kakhulu njalo kusinika ihope njengabalimi besokunzima sibili. Mina ngumlimi osakhulayo osacathulayo, ngiyaba lomcabango sibili lokusivala isibaya, kodwa hayi ngalezi indaba esizizwayo, hayi kuyanika sibili ithemba.
EleZimbabwe libhekane lendlala esabekayo esithiye ilizwe lidinga izigidi zamadola eMelika ukudingela abantu abafika izigidi ezisikhombisa okuthiwa bengabulawa indlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.